Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika lamuhla.
Ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwaboJob Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba iziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi, sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Sizakhumbula ukuthi imidabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kukanina, kayimvumeli ukuthi ngosiko langemikhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa isezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamachumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho ogoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Lambutso Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo ogoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhalane lawo ayigukrawundi, ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwaboJob Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka abomthetho, akulamthetho eZimbabwe. Nxa sikhangelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke uyahlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana iUN ikwazi ukusimelelela njengelizwe ukusimela njengelizwe leZimbabwe ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina asikwazi ubana siye ngapi nxa siye Goli siyabulawa nxa siye Botswana siyagijinyiswa nxa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona singakhela inkokheli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa ubaba uchamisa yagijinyiswa siyangenelwa kumaphathi so akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe zilungiswe ilizwe likwase ukuqhubeka phambili amanga kaphele so uhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke
ungasitshela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abanengi yini
sikhangelele inani labantu abalingeneyo e-airport njalo sikhangela ukubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka sikhangelele ukubana ukuhlukunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele iUnited Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise-UN kuqakathekile ukubana i-UN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023 njalo ibandla labo lomthetho le-Security Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani singabopha njani umnangagwa ngamacala akhe alawo amaningi umuntu wonke nje oyawazi futhi ediskathi ngakho sifuna indaba yakhona iphelele khonale
lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela kodwa lithi kunenge okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo oloqula le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Kambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UKambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzane.
Ngiyakubingelela emsakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibongelela ithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa yenziwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenziwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. ezintwini uminista onguyomrikholileyo ayisomuntu wesintwini. So i-tribalism leyo iyenziwe ngubani? Angithi uyabona ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBed Bridge usiyafika eVictoria Falls la eMathebeleleni ungene office neoffice kaHulumende abaningi ngabantu abangasibo beMathebeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena amaoffice lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isishona kodwa beforce ukukhuluma isishona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesishona okhuluma isishona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizukuyithinta sizoyithinta andisise sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi-one owesintu onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uGambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims e tribalism ngabantu besintwini ongazungena liphi office khona la eMathebeleleni nasakhuluma eHarare khona la eMathebeleleni sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngahambe wonke ama provinces wonke ama districts ma district national nazo zithola abantu bakithi mabe khona bafihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale le culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandlale CCC abathi bazahamba emthethwandaba ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi imsakazi bazoye court on what standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty AUM recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakhona sobantu besintwini wangabe bhale incwadi ayisomuntu wesintwini sowangazi ukuthi uya bezokhuluma ngani uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angikwazi ukuthi kuyabe ngokwe tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athena uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengijike umuntu wesintwini o tribalistic akekho even oyiwani
lo ke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude inkampani yamandla kagetsi iyalelo lizwe eEskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe leSouth Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni weUnited Nations ngapha kwele Melika sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu
umumo wamagetsi kwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthengisa ukuthi isolution ingatholakala ngokushesha into zimi kubi kakhulu amakhambala amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vali amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho
ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokule minyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene
ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzobanzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba izinto eziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi akufunaka so amagetsi nje so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasemathown phela uthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyayo zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu
ubona abantu bathini bathi kwehluleka kwahulumende na
Iningi abantu bathi khona iEskom njengekampani ezamagetsi omele inike abantu amagetsi yengathi yehluleka. Kukhala ngathi kukhona okuningi ongakhambi kahle. Abanye bacabanga ukuthi hambi ngaba yisabhodethi eyenziwa uhulumente, into eyenziwa ngabomo, akusazakali. Kodwa umuno okhanya kukhomba kubo kukhampani yamagetsi iEskom enomele ukuthi ngayo isebenza kanzima. Ngoba le answer uthi batho bona ukuthi ngathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabade bathi kuphela kona kuyehlula ukuthi banike abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basenze idizili eningi kakhulu phendule le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngazo kodwa-ke kwehlula kwekhampani ma ngokubona kwabo.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Malampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labahuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho, umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7, njalo Studio 7, hayi thina siyaphila, siyabonga izindaba ebisithethela zona, ebisinikeza zona izikhathi zonke nje, hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi, inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF. Mina ngiyaxolisa, mina ngokuzalwa ngokuzalwa ngisuka kule Felabhusi ngingusibandi Sibo, ngiqamba igama. Ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo, bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe. Siyahlupheka kulelana lizwe, kodwa uma bekhulumuzeza ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amanga amakhulu, sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza. Abantu bebhizi behlupheke lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu. Lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawo lenana lizwe. Sizibuhlungu, babulala abantu. Asikwazi ukuthi siyophetha kunjani kulelana lizwe, asikwazi ukuthi siyophetha kunjani, kodwa hhayi ngenkosi sizaphila. Unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo, shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihlupheke kakhulu. Asazi ukuthi sizophetha kanjani okusihleze kwamanye amazwe. Sicela usizo bazaze basiqothe sikhona kuleli lizwe labo, singakasizwe elizweni lethu. Sihlupheka sihletshwa njengabantu nje, inkokheli zona zizidlela zisuthe emzini zabantu abazo, kodwa uzulu wonke waseZimbabwe ehlupheka. Ngibe sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanu phela ukuthi imihlupho yonke le esibhekane layo abayiboni, kungenxa yani bengayiboni? Bona bephila njani? Abanye siyakhelene labo bayahlupheka, kodwa umuntu okhona umthole sithi zano. Ngiyasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone. Sithwele nzima shuwa, lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane layo kulana lizwe laseZimbabwe. Iphume izanu PF kulana indawo ikhiyele abanye abazaqondisa ilizwe laseZimbabwe. Shuwa lizwe laseZimbabwe lilizwe elihle kakhulu, lihle silizwe lelanamanje inkokheli. sibusaza inkokheli ezigcwele inhliziyweni abantwana bakasathane. Hayi, ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu hlokoza.
Studio 7 linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu, sithi liyibambe injalo, uqhubekele phambili umsebenzi wenu. Hayi, siyabonga. Khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlala njalo into ezimbili, ye Studio 7 uphindaphinda into eyi-1. Hayi, bantu bagidi, impazamise liba khona vele konke umuntu, akula muntu aphambanisiyo. Studio 7 yasawu-accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela, wonke umuntu lamaphutha. So lingabe selisola ngabe selisola ngani sekuyinhlala yenza ka-Studio 7? Hhayi, akunjalo bantu, zamani ukubekezela njalo lalaba abathi imilayezo yabo kayifundwa. Zamani ukubekezela abantu baningi lapha, siwe wedwa ofaka umlayezelo la, baningi abantu abafaka imilayezelo lapha. So linde wakho umlayezo uzaze ufunde. Thina thi ethi yayihlala isikhathi ingafunda, but sa-accept ukuthi hayi abantu baningi vele abafaka imilayezelo la. So abantu engizama ukuthi abantu bakhethe yazamani ukulinda, zamani ukulinda esikhathini esiningi. Njalo lingabe lokho lichothoza u-Studio 7 lithi ye uphinda phinda into wayo. Khona loba ukhulume last week lapha sithi u-Chris Gade what, zama ukuzibamba wona baba. Lapho u-Studio 7 kasekeli hlangothi ukukhipha njengoba zinjalo. Siyalibonga Studio 7 liba benjalo basakazi bethu. Hayi, siyabonga.
Sanibonani u-Studio 7 labalandeli baso. Ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngama-China. Ama-China kahala phawa eZimbabwe, abantu abale phawa yizano. Ama-China anikwa iphawa yizano PF. Ngizwa ngendaba ye-Kukuraund, badala indaba ye-Kukuraund ayistopanga. Namanje sasekhona emathebheleleni. Ma ufuna ukubona, hamba amabhoda gate wonke la, eGwanda, Bed Bridge, Plumtree, eMayitengwe, uyobona ukuthi abafowethu omalayitha bahlukunyezwa kanjani. Ngamashona, hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu. Indaba ye-Kukuraund isebenza ngendlela eziningi. Angazi ukuthi abantwana basemathebheleleni bangazikhipha kanjani kule nkinga abaphezu kwayo, ngoba lento yinto eyahlelwayo. Ngoba kwakubulawa umama ezithwele, kuthiwa babulala umntwana e-dissident. Lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo, aphandle kwezano PF? Ayikho enye into ithi ama-China angayenza athatha i-order from kuzano PF.
Studio 7 linjani? Thina sithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe. Abadala emakhaya bethuselwa, bathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiye abagcinayo ukuze bebe ngaka. But abadala sebesithi hayi, abasafuni kathesi kokuthi kuthi-ke bevotela izanu, bathi yithi saligcinayo lize liba ngabantu abadala bengaka. But kathesi sesifuna ukutshintsha, sizama ukufuna umfana omncane isisi. Hayi, izanu asisafuni. Emakhaya sibile abadala sebesithi no, abasafuni.
Vuka njani ku-Studio 7 ngabe linjani kuzo zonke indawo? Ngabe ngicela ukubingelela abakhumbuzo ukhumbulani undaba uhlele bakhe usisi saziso kwamncane wami umazivisa ekubani lapho kunjani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana laba ekhaya etholothaba kumachudu labonke abakumazivisa entikinjani lonke nabanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elubane shabuka.
Ninjani ku-Studio 7 nomthakazi wonke omuhle. Siyabonga ngokuqhubeka lisithulela izindaba ezingathathi hlangothi. Kama MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngokuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngokuningi, sivotele i-TPC, sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lisathi ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, asivoteleni i-TPC, khipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngokuningi ukuvota nesikhipha izanu, ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu
ngitshona njani Studio 7 ngitshona njani? Hhayi, thina siyatshona. Okhuluma ngusibanda. Hhayi, siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona. Into nje ngilokudana okukhulu kakhulu, okukhulu sibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo. Into enzisa ubuhlungu ikuthi esikolo lapha siyabhatala i-school fee, abantwana kabafundi and imali ziyafuneka, amatisha kaholi asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusididi ingqondo uthola sithuka lama teachers siyaba teacher lezimali ziphile ngafundisa abantwana kade hayi siyabagcona abantu bakankulunkulu kayisiba balomlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyasihlupha kakhulu okwinto kwangikhona kakhulu ngento zohulumente wezibakho so asisakwazi ukuthi abantwana sibabhadeleke isikhulufini njani lokhu bengafundiswa imali ziyafuneka sibe and imali zangikhona zifuneka ngama-rans US dollar imali yangikhona kayikho siyazama ngendlela zosisapha lokuthi abantwana sibangaphi njani ngumoma owenzakala elizweni lasezimbabwe hayi lokhu kusizisa ubuhlungu sidideka ingqondo asisakwazi ukuthini singayiqala ngaphi siyigcine ngaphi lezi ndawo ngabantu bakankulunkulu amatishala basibasole ngomuma obehlele ngendlela okwehluleka kukahulumente wethu uyehluleka kakhulu kakhulu behluleka sibi
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBhilitane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Mqondobanzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho. Imidiya yethu ngapha, intatheli zethu ngapha, emazweni nala, entshonalanga, zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo, kukhanya abantu bamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi kusobala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezizajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi hayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa ke hayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina abantu sebephonga ukuba khona nje bephuma emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunika isikhathi okuyinto kwabo lokho. Ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andibana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yiriphabliki, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomona. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry loWilliam. Kunganobudlelwano bakhona bumunywana sibili. But ke well, thina sibafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomdeni, bebephile, beqhubeke bephila njengomdeni, bethandane. Njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe, kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngakho uPrince Andrew, angithi umbonile abanye uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne, kade benxibe izembatho zabo zomsebenzi wombutho kodwa uendu bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazo yobexuxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwelepilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-7 ntambama.